amaHebheru isahluko sesine. Ngakho ke lapho sisekhona isithembiso sokungena ekuphumuleni kwakhe, asesabe. Funa kube khona omunye wenu ofunyanwa esehluleka ukufinyelela kukho. Ngoba phela lathi sachunyayezwa indaba ezinhle njengabo. Kodwa ilizwi abalizwayo kalibasizanga kona. Lokhu lingahlangananga lokukholwa kulabo abalizwayo. Ngoba thina esikholwayo siyangena ekuphumuleni kwakhe. Njengokusho kwakhe ukuthi,
njengoba ngifungile ekuthukutheleni kwami, kabazukungena ekuphumuleni kwami.
Kanti imsebenzi kaNkulunkulu yayiqediwe kusukela ekudatshulweni komhlaba. Ngoba ushilo endaweni ethile ngosuku lwesikhombisa ukuthi,
uNkulunkulu waphumula ngosuku lwesikhombisa emisebenzini yakhe yonke.
Lakulindawo uthi futhi,
kabazukungena ekuphumuleni kwami.
Ngakho ke lokhu kusabahlalele ukuba abanye bangene kukho. Lalabo abachunyayizwa kuqala indaba ezinhle behluleka ukungena ngokungalaleli, uNkulunkulu uyamisa futhi usuku oluthile oluthiwa kulamuhla esithi ngoDavida, emva kwesikhathi esingaka njengokuthiwoyo kuqala ukuthi,
lamuhla uba liza kulizwa ilizwi lakhe, lingazenzi zibe lukhuni inhliziyo zenu.
Ngoba uba uJoshua wayebaphumuzile, uNkulunkulu wayengayikukhuluma emva kwalokho ngolunye usuku. Ngakho ke kubalindele abantu bakaNkulunkulu ukuphumula kwesabatha. Ngoba ongenileyo ekuphumuleni kukaNkulunkulu laye uyaphumula emsebenzini yakhe njengoNkulunkulu. Ngakho ke asikhuthalele ukungena kulokho kuphumula, ukuze kungawi loyedwa ngalesi sibonelo sokungalaleli. Ngoba ilizwi likaNkulunkulu liphilile, lilamandla, libukhali kulomhedla osika inxa zombili, lihlaba kuze kwahlukane umphefumulo lomoya, amalunga lomkantsho, lihlola imicabango namacebo enhliziyo. Futhi kakulalutho oludaliweyo olungabonakaliyo phambi kwakhe, kodwa konke kwambuliwe kusobala emehlweni akhe esiza kuzilanda kuye. Ngakho ke lokhu silomphristi omkhulu kakhulu odlule emazulwini, uJesu indodana kaNkulunkulu, asibambelele kuso isivumo sethu. Ngoba kasilaye umphristi omkhulu ongela kuzwelana lobuthakathaka bethu, kodwa owalinga kukho konke njengathi kanti kanasono. Ngakho ke asisondele ngesibindi esihlalweni somusa ukuba samkeliswe isihawu, sizuze umusa wokusisiza ngesikhathi esifaneleyo.